kungabe kukhona okuphumayo singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa emnangagwa esenza khona okho akwenzayo angenzi njengomgabe oyehla abasukeli abathethisi abatshele oko ezadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhulumiswane umlotha njengoba sibonileleyo lo lesithunywa akade sithunywe United Nations sipalile ukuthi into ezanza ukuthi kube lengqubekela phambili kulungisise kucwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke World War 2 kodwa kwacina kuhlalwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibonile amapikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika, bebingelelana labo Boris Johnson asikwazi abakukhulumileyo kodwa khonoku ukuthi sebeqiba abake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka iZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngeso ndawo linye kungahlalwa etafuleni, kutsho ukuthi kungaba khona okungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into eqakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe ikakhulu thina be-civil society labe opposition sibe kwazi ukuthi kumele singahlali sikupolitiki mchokotho ekufuna ukuthi ilizwe lidilike ilizwe umnankagwa khawule silokhu sichothozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona zingamanga. Yikho kusuka kusihlupha ukuthi silamanye bethu abakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi thina sisekhaya ngapha siyahlupheka kodwa kulabanye abaye bekholisa khonokhu and abanye bangani badla ngakho khona lokhu ukuthi babe lokhu bebhala besithi ye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona yebo kambe ngumhlangano wokukhuluma ngezezomvelo ezeclimate kodwa-ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe kuthi hhayi akasivumelani kulokhu kodwa-ke kasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu kodwa-ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-business asebenze kwabantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka lathi sibe ngelizwe elingcono lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.